ilanga lithona njani izuluka ndaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomkhokheli webandla lemphakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Ngo-1987 ubaba uNkomo esengena kuZanu PF kahambanga labantu, kwahamba kungabakhokheli abathize ahamba labo, kodwa abantu basala emuva, kutshengisa ukuthi i-decision ayithethe umphakathi wawungahambisani layo. Uzakhumbula ukuthi the only election eyenziwa ngo-90 la ngo-95-96 izaphu sikuginywe iZanu PF, abantu bemathibele ndaba zange bavota, kwaba le big voter apathy. Lokhu kwabonakala sokufonywe i-MDC ngo-99 kusiya ku-2000. Abantu bemathebeleland benza lokhuyana okuthiwa yi-protest vote, yikuzathola ukuthi usupport usekelo olukhulu i-MDC lokuqala lwavela emathebeleland, babantu abatshengisela ukungesabi iZanu.
Manje ngokubona kwakho, kwakumele enzeni umnumzana Nkomo ngesikhathi abantu beZimbabwe bebulawa ngegugurawundi?
Baba Gande labalaleli, inkulumo yokuthi kwakumele ubaba uNkomo enzeni ngesikhathi abantu bebulawa ngegugurawundi inzima kakhulu. Indaba yalahleka eLancaster ngo-1979 la ngemuva kwayiLancaster, yazolahleka ngo-1982 ubaba uJoshua Nkomo emisa iNtumbane. Mhlawumbe kusiyafika ku-1987 akulanto emangalisayo ayengabe esayenza ubaba uJoshua Nkomo, ngoba ayevele esechithekile amanzi. Isisombuluko sonaleso sokuthi avume ukungena ku-Intercord yiso kuphele sasisehle. Ngiza kuveza futhi ukuthi uRobert Mugabe owafonela uJoshua Nkomo wamthumela umlayezo ukuthi iZimbabwe ayisabuseki, kungangcono aze bazolungisa ilizwe bendawonye. Yikho ke kuqala ama talks e-1987 accord. Ama talks lawa mayeqala, uba uJoshua Nkomo uappointa i-committee of 5, usecretary wali committee owaye nguJohn Landa Nkomo, kwakulalo babu Sidini Malunga, lo babu Agrippa Madlela the late, lomunye ubaba esengumlibele owaswelakala engozini yemota esigodini, lo baba owesi-5 engasoze ngumqambe, ngoba phakathi kwalaba abantu bongu-5 ngoyedwa osaphila. Ubaba uJoshua Nkomo uyababiza endlini yakhe enumber 6 uthi kabeze. Robert Mugabe semfonele wathena yena ilizwe kalisabuseki sedinga izaphu. Uyabapha ke umlando wokuthi ababhale ugwalo ayezolupresenta kuRobert Mugabe sebekhuluma ngali unit. Umhlangano wabo bawubambela eChrista Churchill Arms laphana e-Four Winds koBulawayo. Owunye womuca kumbe wama points i-committee of 5 le eyayilubhalile, babebhala ukuthi ubaba uJoshua Nkomo nxa eza kuya negotiator leZanu PF akayinegotiator la ngokuthi abantu bemathebeleland sebefuna ukuphuma bazimele bodwa, ubaba uNkomo akupresente lokho. Kuyadanisa ke bantu bakithi ukuthi uRobert Mugabe imhlangano yonke eyenzakale Churchill Arms wayethi nxa uNkomo ethola i-report yayo, lo Robert Mugabe wayiphiwa le report khona le Harare eyiphiwa ngubaba uJohn Landa Nkomo. Ndizakhumbula ukuthi ubaba uJohn Landa Nkomo lo Mugabe babengani bayahlobana. Kwenza ukuthi lanxa sebesiyakhuluma khona le kwele Harare, uRobert Mugabe watshela uNkomo kulaba bekhona emhlanganweni wathi, ungahluphi Nkomo, into zokhuluma ngazo lapha ngiyazazi. UNkomo akazange akunanzelele ukuthi kuzazi kwalezi zinto kwakubuya ngubani, kanti uJohn Landa Nkomo wayechaya ngapha langapha aripote kuNkomo, aripotela kuMugabe eHarare. Kodwa kwamangalisa abantu ikakhulu iqula lelalibhala imigca eyayizakhulunywa ukuthi indaba yokuthi mathebeleland kungangcono izimele yodwa ubaba uJoshua Nkomo ngazange ayifake kulezi zinkulumo.
Lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemphakazi Republic Party, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.